Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 5 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke eyokungena elizweni lakhe.
Sesibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachinini la ngelokuthi ngama investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kakhulu.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions vakhala omkhulu umkhosi ngokwanda kwengozi ezenzakala emsebenzini kakhulu emankampanini awomsebenzi wezemigodi. IZimbabwe imanyele lamanye amazwe ekunanzela usuku lwababalisi emhlabeni jikelele ele-International Teachers Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozuzwa kulumsakazo. UMongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke yokungena elizweni lakhe ele South Africa lenza lokhu ngesikhathi kucatshangelwa ukuba abantu abaningi balakho ukubalekela kulelo lizwe kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe olulempumela ephikiswa libandla le Citizens Coalition for Change lamanye. Uthuso Khumalo usipha lolu daba SMSina kwele South Africa.
Esethula iviyo labalindi bomngcele laba emsina, uRamaphosa uthe ukulindwa komngcele kuyinto eqakatheke kakhulu kwezokuphepha kwelizwe. Ukhuthaze bonke abafuna ukungena kwele South Africa ukuthi bangene ngokusemthethweni hatshi ngokufohla. uRamaphosa owethulela inkulumo ngemva komhlangano awuqhube nomongameli Emmerson Mnangagwa emngceleni weBeitbridge uthe bobabili bavumelene ukuthi iqakathekile imizamo yokuvikelwa kwamazwe nokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
And through that brief meeting, we confirmed indeed that both of us as countries.
Sivumelane ukuthi amazwe ethu kufuze ahlalisane ngokuthula, lezizalwane zamazwe ethu ziphile zingesabi lutho.
We seek a better life for all our people. Free from fear and want.
Leli viyo elilamandla alingana leviyo lamabutho namapolisa lizaqapha imingcele yelizwe lisebenzisa abalindi ngenhloso yokwenqabela ukungena kwabantu lempahla elizweni okungekho emthethweni. Yiziphathamandla zaleli viyo njalo ezilawula ukungena lokuphuma kwabantu endaweni ezisemthethweni. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luzabhekana lalaba asebengenile elizweni kanye lokupha abahlali bakwele South Africa incwadi zonke abazidinga empilweni. Ukugcwala kwezalwane zakwamanye amazwe ezingene kwele South Africa ngokungekho emthethweni sekuvuse intukuthelo enkulu izakhamizi zibethesa umlando wokweba imisebenzi nokudala amacala. Kucatshangelwa ukuba abantu abaningi bakwele Zimbabwe balakho ukubalekela kwele South Africa kulandela ukhetho olwempumela ephikiswa libandla ele Citizens Coalition for Change lamanye. uRamaphosa ngumunye wenkokheli enhlanganiso Southern African Development abenzele uMnangagwa amhlophe kusanda kuqhutshwa ukhetho eZimbabwe ngoNcwabakazi. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokhu njalo i-CCC ithi ifisa ukuba kuqhutshwe olunye ukhetho lonyaka. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini uhlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bayemukela ukwephulwa kwaleli viyo kodwa akusiyo impendulo yokuqeda uhlupho lwabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kumele kulungisiswe umnotho wasemazweni angomakhelwane ukwenzela ukuthi abantu bengabuyi ngendlela ezingekho emthethweni, ngoba siyakwazi sonke ukuthi isizathu sokuthi abantu babuye kwele ningizimu Afrika yikuthi umnotho emazweni ongomakhelwana uphansi kakhulu.
Iningi lezalwane zakwele South Africa selimukele ngenjabulo kwethulwa kwabalindi bomngcele besithi lokhu kuzaqeda uhlupho lokuminywa ngabantu bokuza elizweni labo. Kodwa ke sinye sizalwane zakwele South Africa ubona ukuqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kayikho into ezakwenziwa ilenziyo.
Into esiyicelayo ukuthi ugovernment makafake amasoja emabhodini wase-South Africa. And amasoja awafakayo kuba amasoja amasha aphuma ku-training, abantu abangakabi corrupted, abantu abaneqiniso abazosebenzela i-South Africa right.
Kodwa-ke umsekeli kasikomithi okhokhela iviyo le-Border Management Authority umnumzana Stephen Van Niel uthi kuzabe sekulomehluko omkhulu kakhulu kusiyaphela umnyaka ogcweleyo.
Nxa kusitsho ukuthi sichithe isikhathi esiningi sibopha abangena elizweni ongekho emthethweni, sizakwenza loba nje ungayisiwo wodwa umsebenzi wethu.
Ufanele uthi ngaphandle kokuvimba abangena elizweni ongekho emthethweni, baza kwenza ukungena nokuphuma kwabantu elizweni kube lula ikakhulu ngesikhathi samakhefu. Imele Studio 7 eMessina kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bakhala omkhulu umkhosi ngokanda kwezingozi ezenzakala emisebenzini ikakhulu emankampanini. Awomsebenzi wezemigodi besithi ilungelo lezisebenzi kanye lesisekelo sombuso kasilandelwa. Lokhu kuphuma ngemva kwengozi emigodini etshiyeneyo esezibulele abantu abanengi zatshiya njalo abanye bekhubazekile. Vathi lokho kuvame endaweni ezifana lewange lapho inengi lisithi abaqhathi abayalihlukumeza ngokulichaya ngenxa bengazwani elimini. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Bekuhlafunwa indaba ezitshiyeneyo namhla eVictoria Falls emhlanganweni wezisebenzi oxoxwe ngabeNational Social Security Authority lapho obekulabamele uhulumende kanye lamankampani azimeleyo. Bebexoxisana ngendlela zokwehlisa ingozi emisebenzini, iholo lezisebenzi kanye lokukhahlanyezwa kwezisebenzi ngabadabuka kwele China abalamankampani eZimbabwe. Inhlanganiso yeZCTU ithi kumele kube lilihlo likahulumende lokhu. Umqali walendaba kube ngumongameli walenhlanganiso unkosikazi Florence Taruvinga otshele umphathi ntambo kahulumende obona ngenswelo zikaZulu lezisebenzi olwe Public Service Labor and Social Welfare umnumzana July Moyo kanye lendlu yonke kulumhlangano ukuba okwenzakala kumankampani abadabuka kwele China kudinga ukuthathelwa inyathelo.
We have become so tolerant of wrong practices taking place in the so-called investment operating workplaces and even in the mining sector in Zimbabwe. And all in the name of employment creation at the expense of workers' lives in Zimbabwe.
Sasibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachinini la. Ngelokuthi ngama-investors, yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi. Kodwa umbuzo usekuthini? Kuze kube nini kuqhubeka kanje.
Inkulumo kaTaruvinga igcizelelwe njalo ngumnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele walenhlanganiso, othi umthetho kawujezise abantu laba ngoba imibiko yokwephulwa kwelungelo lezisebenzi lezilibikwa phose viki zonke, ikakhulu kulabo abemba amalahle igolide lokunye.
Sibona ukuthi uhulumende kaqinisa ama-inspection sites. Lo tholakale ephula umthetho, akufanele abahlangane lo mthetho. Singakhangela ukuthi lo muntu uvelela kuliphi icele lelizwe kumbe lomhlaba. So kasi-apply umthetho ngokufana nayo, singakhangela ukuthi ngumuntu omnyama, ngumuntu omhlophe, ngumuntu silobuhlobo laye.
Phezu kwalokhu, unkosikazi Taruvinga ukhala ngezinga lokwe ehla kwemiholo yezisebenzi kanye lokuwa kwesisindo semali yakuleli, athi sekunqunule izisebenzi kanye lalaba abamampentsheni athi basebuya ngeni.
The issues of salary erosion, the issues of wages are continuing to be most of the issues that are causing mental stress within the constituency that I represent. It is our continuous dream that to make sure workers in Zimbabwe are treated with decency and dignity, even when it comes to the remuneration.
Indaba zokugugudeka kweholo ziqhubeka kusiba yizo ezidala umkhuhlane wengqondo kuzisebenzi esizimeleyo. Siyaqhubeka sicela ukuba izisebenzi lezi ziphathwe ngembeko langenhlonipho laseholweni labo.
Kodwa evula lomhlangano umoyo kaphendulanga izikhalazo lezi uthe ulokudana okukhulu ngezinga lengozi ezibikwa emisebenzini athi kunje kuphenyo olwavezwa ngoncwabakazi sokwafa abedlula amathumi amathathu engozini zemisebenzini kwalimala njalo abedlulwa inkulungwane ezimbili phezu kwenani leli kumalanga ambalwa kubhubhe njalo otsheketsha abedlula ithumi kwalimala abanye kulandela ukudilikelwa lunxiwa lomgodi eche kuthi besengba igolide umoyo uthi lokhu kufuze kuthathelwe inyathelo.
It does not matter whether somebody has died because of cyclone Eli or COVID-19 or somebody has died because a mine has collapsed or there has been an accident at work. We were collecting these figures and these figures indicate to us the size of the pandemic.
Akukhethi lokhu ukuthi umuntu ubulewe yisiphepho, ugubhane, umgodi umdilikele kumbe kube lengozi emsebenzini. Amanani la asitshengisa inziki yohlupho esiphakathi kwayo. Njalo siqhubeka silahlekelwa ngabantu abathwele umsebenzi omkhulu elizweni.
Ukuvikela lezi ngozi, umholi wenkampani yekhaya cement umnumzana Innocent Chikwata uthi ingalo yomthetho kufuze yelulwe.
Umuntu kumele efike esikhathini sokuba akwazi ukuthi uvele kumele ayenze njani. Kodwa esikhathini esiningi ukuthi umuntu efike esikhathini senesi kuyabe kumele imithetho ingane iyaqina eyenza ukuthi abantu belandele khonokho kuyabe kutshiwo.
Ezinye izikhulumi zigcizelele njalo ekukhuthazeni uhulumende ukuba apasise umthetho ozavumela inhlanganiso ezifana le-ZCTU ukuba zifinyelele loba kuyiphi indawo ziphenya ngokuhluza izinga lokuphathwa kwezisebenzi kanye lezembatho abaziphiwayo. Kukhuthaze njalo ukuba uhulumende akwenze lokhu ngokuphangisa ukuze kwehliswe ingozi zokulimala emsebenzini. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusasa lapho kuzalotshelwana njalo impumela yokwenza kwenzakala kusasa ukuze kusindiswe impilo yezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
IZimbabwe imanyene lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwababalisi emhlakebeni jikelele olwe International Teachers Day. Lokhu kwenziwa ngesikhathi ilizwe lelahlekelwa ngababalisi abaningi abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Ababalisi laba bakhala ngeholo eliphansi. Ekuhlaziyeni lolu daba, umnumzana Love Joyce Vanda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe PTUZ uxoxa le-Studio 7 ecingweni eseInyathi.
Usuku lolu lusuku oluqakathekileyo esikhangele ukuthi njengelizwe sibone umsebenzi, sitshengise umsebenzi oyenziwa ngabezikolo. Singakhangisa lababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaluqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengababalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo ukuthi singeke sebela ukukhala, kufanele siyekhala sincenga lo hulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Ngeke sebela ukube sikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe lokhu ekhuluma, sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena, labo siyabe kwethu sikhala ngesithembu ukuthi kungenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakale.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngabo yikuthi iholo lababalisi likhuphulwe kulapha elibona, yikho okokuqala. Sikhangele njalo esingathi thina ngamakombinzo ezizi ababalisi ezikolo, ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima besinika abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqeda ezikolo, sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengaxhaswa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lilungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besifisa ukuthi lokhu ngabe kuyazilisiswa ababalisi benelithi kusebenza lapho kulezimuli zabo, ukwenzekthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima njengoba sikhangele inkonomo elizwi ukuthi imali ababalisi abayiholayo kuyayeneli ukuthi baziphilile kahle. Yize izithalazo zethu ukuthi hhayi uhulumende kaseze iholo lezi alingibezile le ndlela nje ethathwa ngayo ababalisi engathi uhulumende ngalingika kuqakathekile umbalisi njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye singathi bhota isizwe. Umbalisi nguye oyenza ukuthi umuntu abe yilokhu ayikhokha empilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa kuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isisindo sabo njengababalisi namhlanje sakhangelwa njengakudala ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami umbalisi. Umbalisi wayekhanya, wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela khathesi umbalisi usekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe exoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Inyathi. Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawachitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqhamuka komlilo osekubangele ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe yikhansili yakoBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization Bulawayo Chamber of SMEs kanye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asakhulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulo mhlangano bafundani, usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxele unkosazana Vakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphakulela abakulombuthano ulwazi.
I-training leyi sibafundise o sixoxisane ngokuthi ama-businesses awo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bayakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angase adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani, okumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo. Okunye sikhangelele sikhangelile ukuthi khona i-staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo, udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye. Kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso ezoku business ecosystem ecosystem. Sibalisa inhlanganiso ezisi rounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs. Ukuthi uzathola ukuthi business malimile, alimi umuntu esebenza yedwa. Zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect. So uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani, ungaqinisa njani ubudlelwano in terms of crises or in terms of ama disasters or ama hazards. Kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses enu akwanise ukuzimela. Bazokhangela njalo i business resilience strategy, u entrepreneur or usoma business ngamunye ngamunye esiyaqeda le training. Sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebe sele business resilience strategy se business lakhe, whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i company yakhe or i business yakhe ingama njani mabe fikelwa zingozi ezijiyeneyo, ama disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yikhansili entsha lohulumende, njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili?
Ye, linyathela elihle leli. Singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya, abantu baba affected, abanye bahle babhazalala bayenelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele kubusiness. Sizakhangela njalo kuma disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo, ama business amancane, even lamakhulu. Amancane babe ngekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana nalo uhlupho olunjalo. So i-training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi, bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze, ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disaster, nxa kungaba lama risk athile, behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu, how will we respond, kungayenzakala lokhu sizadila lapho njani, kumbe siza kusolva njani, kumbe iliphi sizwe siyabe silufuna. Ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize, kule mtize flea market eyatshayo, abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu. Kungathi ngaba befundile behambe under this training, ukhona inzame ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o disaster eyabayehlelayo. So i training le iqhakathekile kakhulu, iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo, njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame, ungaze kufikeni hlupho bani, kodwa bekwanise ukuba bemile, bekwanise ukuqhubekela phambili, bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama-businesses abo ame.
Lo ngunkosazana Vakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi unginobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change oxotshise amalunga edale lephalamende lamakhansila ebandla leli, uthi kumele abakubandla le-CCC bethule zwi ngoba kunengi azakwenza kulabo abafakwa ngumnumzana Nelson Chamisa labanye babo ezigabeni ezithiyeneyo kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. UChabangu ulobe incwadi eveza ukuthukuthela ephendula umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC esithu Siziba ngomunye walabo abazifaka kukhetho bejojozelwa nguChamisa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe loSenator Khalipani Phugeni lomnumzana Fortune Umlalazi okubandla le-CCC. UPhugeni usungula lingxoxo.
Uzokwazi ukuthi izani siyikhupha nje siyikhuphela undlela ebusa ngakhona, akahambisani ne-constitution. Isibuya ke yona i-CC, ma isibuya ayisela constitution, ayisela lutho nje, isi-operator from kupocket lomuntu nje. Ngakuke cabanga ukuthi ubani bani seyilokhu seyikho lokho, ngakuke cabanga lokho sokuyikho khona lokho. Now yinkinga ke leyo babudube, yinkinga kithi esibuswayo labubo futhi bona abantu be-CC. Into ekhona bazo enkantolo, and inkantolo izofika ibachithe ngoba izofuna constitution, kungabi le constitution. Manje ngoba nangu sengezo sele interim constitution, into ezenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi inkantolo isebenze ngalokho okukhona, ngoba ma kungela constitution akulanto ezoguida inkantolo ukuthi iyenze isinqumo izosenza based on what. So unfortunately CCC izenzele lokho. enunga pera futhi into okukhulunywa nguyobaba uChaba ukuthi bafike ba impose ngobulawayo labwezinye indawo emathebeleni iyinto esilwa ngayo kakhulu angithi uyabona ukuthi yena sefika futhi ngaphethu kulethi democracy sefika sedabula amaphepha okufakelwe labo babu professor Welish elo concert lo umuntu omnyama lo wafika wadabula lo wasefaka ushoko wasefaka umafa so khona lokho yikho okunye ukuthi kubaxabanisana manje kuyacaca ke ukuthi iqembana belikhangelela ukuthi izoletha inguquko izoletha idemocracy ingathi lalo futhi lenza njengezayo ngoba into ayenze umayorship yobulawayo ukuthi ethe sefake ucontact ongumlungu bese kubuya udeputy bese thatha umuntu wakubo le emaswini amfake bese kungenza the same thing futhi eVictoria Falls angiyabona zonke lezi zinto yizo ezimvusele isavunguzane sonke lesese siphakama
mlalazi ungadinga ngakhonokho akhulula ubaba Phuke
bakhohlwa abantu ukuthi isiti la lezano andizano sivele siyayazi ukuthi ibehave ngaleyo ndlela ithi ibehave ngaleyo ndlela wena ubusuyinikeza iammunition ukuthi kuathake yikho sokwenzakele ukuthi izano can influence mina ngiyakholwa kathesi baba Phuke ndiza ngiprove wrong at a certain stage isandla semfene ngiyasibona and babone iopening ebikhona basebenza njengabantu bakithi abalambeleyo ukuthi babasebenze unfortunately abantu siyehlukana thina abanye sinje besikade singavumelani lakho okwenzakalayo kodwa ke asingeke sisukume publicly sithi sesilwa lo mnumzane uChamisa sisazi ukuthi sithe sikhulu kakhulu yizano ngoba kathesi iconclusion ukuthi uChabangu uncedisana lezano ukuthi ilwise uChamisa into ekhona esimveke kodwa ke nxa sesianalyze politically uChamisa laye uhlale ibheya ikho eselenhlupho ezi
baba Phuke kunapho ke ukukhulunywa ubaba Mlalazi uthi ke kulesandla semfene la ngamphendula sithini kona
mana nginikeza something ongekuyazi ubaba uChabangu nguye owawina in terms of ama numbers ukuba ngu representative wemagwe lokhe ngoku ngikwazi kanjani lokho mina ngoba i constituency yangikhaya eThawu nguye owaye winile ukuthi ngiyokumela represent mana nginikeza enye example uhonorable Mguni wasuka lo mama Makhuphe bechiya ngale kuhlanyelo lwalo lungumoso babuya ngapha echiya nje eParliament ubengakatholi imota yakhe bengakuthola ama 40,000 usefika ngapha usesuswa ephela ndaba sabala lapha kade esebenza khona bathi uzofakwa ku PR postolas ngiyozongena la dukuduku sekhutshiwe walahlelwa kude le balabo bantu bephakama ngama grievances abo sebeqeza khonokho okwenzakalayo manje kulula ukuthi ma ungazi yonke le background ujike wena uthi kule zanu e-involved of course izanu angithi iyalwisana le-CCC ingatholi i-opportunity vele kumele ilokhuze ithathe into eqakathekileyo ukuthi kathi ma silwa le zanu silwa lana asibi lama-individuals ma silwa le zanu silwa lobu zanu manje into eclear kimi njengoba ngilanje ngukhalipan Phukeni ukuthi i-CCC yiyo manje esisenza into eyayenza salwa le zanu e-implementa lokho kuza kuthiwa i-grand plan okuthi babuye emathebheleland bathatha amavoti abantu bemathebheleland babakhupha abantu bemathebheleland bese lefaka abantu bemathebheleland in particular abantu abaphuma lokuma khona uChabisa amakaranga kube yibo abasiphetheyo la thina bese siyavuka nje siqakeza izandla sijabule sijabule yiyo into esemqoka ngiyakwazi ukuthi manjengabantu bemidia isikhathi eziningi lithi hayi lokhu i-tribalism akuna tribalism bakithi ma umuntu omdala ongangumama uChabala lambona esesitholi ekhala inyembezi esiza ukuhlungu ngento ena esenziwa nguChamisa lithi uNkulunkulu osezulwini uyayijabulela leyo nto
nanzo
uChamisa ma efuna inyembezi zomuntu omdala sezibuya back sezimchaka lolu swazi kulula ukuthi athi izani kodwa mina ngenkolo yami uNkulunkulu angeka ekunyembezi zomuntu omdala ziwele phansi ngokugaga kwakwenziwa nguChamisa ukuthi elede ngamakaranga kuphela okumele aphathe asiphathe ezweni labokhokho
bethu ye siyakuzwa kakhulu ke baba Phukeni baba Mlalazi khonapho ke nansi indaba
uma singachanela into yama-candidates siyabe sesilukhujhile ugatsha into yama-candidates iba ngumthelelo or yi-end result yento eyakufanelwe ithathwe way before sifike entweni yama-candidates uChamisa uyekelwe njani erana iparty as an individual abantu bangavoyisi kwakufanele vele ekuqaleni either abantu bayashiyana le nto yakhe asale le nto yakhe azaziranela yona kumbe abantu badilelayo singafiki entweni yokhetho
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le TCCC lo Senator Khalipani Phugeni bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lingakhohlwa ke ukuthi uhlelo lwethu lwe Live Talk asihluzeni bomama luyalandela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.